Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic, ikubone kule nkululo kukhona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlakokungaxokuzagcina kulodlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwelonke okuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezithiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma primaries aqutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba leNewsday libika ukuba iZanu PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari walelibandla umnomzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla ele Politburo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ethule impumela itshengisa ukuba isiphathamandla sebandla umnumzana Tafadzwa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuzano kulento eziningi okuzithoyo. Okuwa kwengqungquthela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi kungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyi-face yayo, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona, indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thizi. Ungaza ke uthi urenewa iparty uhamba usiyadinga oyenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yidedhudu ukusithi uyarenewa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni yikuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abaningi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenewa. Kodwa kuhanje kwarecyclwa idedhudu ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla. Abantu abala abazakala abanye ngeviolence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelwe singathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo. Ukuthi iningi labantu abamele ubu MP abantu abancintisileyo for local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonoko okuyikho abantu bakobulawayo dabehlala besilwa ngakho. So ibandla langikona uyabusuzibuza ukuthi liyathi libandla labantu njani lihamba lethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo. So khona ukuya kutshengisa ibandla langikona lidisplace abantu bemandebelene libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina labo yiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu abayempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela sineni kulabantu abavotileyo. Libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo oyinhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member per se kodwa abavumelana leZANU PF lamapolisi zeZANU PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni. Bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagunguluze ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Ukunga abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo Triple C lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani. Akulanto ethiwa yona yidemokrasi umbuso wentikantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu. Khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelana sesikhangela siqathanisa leZANU PF, kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa sengikhuluma ngebandla leTPC, mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakela iTPC abakwazi imfumbe edlalwayo. Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlaka kungaxoxa kuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngoAugust 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo 2000, bakopa into eyenzakala eTunisia, lento eyenzakala eEgypt, lento eyenzakala eSudan la kubo Syria, yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano yakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho. So bona ababhizi abalungiseleli ikhetho, bona abalungiselela ukwenza ama protests. Ukhetho abalufunayo ukhetho lamalunga edale parliament, kodwa nxa sokufika koluka mongameli abaliza ngibuza abantu abazabe sebegcwele streetini bechisa ama building streetini i-government ibisithumele amapama socha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community bisingenela bese kuthiwa khona khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo. Umnumzana uChamisa la yasengena laphana usengena laphana la yasesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe. So yikho akufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ku forget abantu besisc abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kamnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi angakwenza umnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini, yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende wakhe uza kuza imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo lizafakwa eCoudry Park koBulawayo, laseMkoba eGweru, eMtsheke eMashingo, eSakhuva nedankamvura laseGlenola nebudiriro eHarare.
subpoena should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba eseGweru, esakuva lasedakamvura, eMtare, emavuko eGlenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika uMnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuthi Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngitsho intilizwe lakala president konke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokho ngelakho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonto ukuhlala uholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis? Ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igolide elizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulela uzobethi mnyangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatraka ukuthi ekambe zula indawo yonke emakhaya la oqeda inkomo zethu amatraka abogawulela. Cela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi uto ukamba mangulambili uvuke kusasa usethunje inkomo zethu ngoba uyalamba uyahlupheka uyashokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga itennis, usebenze uthenga ibhayisikili. Awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawuni labo Joseph Chuma konke ivula abantu bezana uPF.
Salibona ni Studio 7. Hayi siyajabula ukuthi kuza imlayezo yeni Studio 7. Ngilamake Studio 7 seMpumalanga ngale South Africa. Eh kulo mama lodi wasuka ku MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Yini la ikhuluma? Yini la yenzwe ngumnangako? Yiziphi izikola akukhuluma ngazo? Lama clinic azibhedlela akukhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akukhuluma ngayo? Yena uma wasuka ku-MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwanziwa sokwenziwa so. Indaba ekhuluma nganto ngumfazi onjani njani kabi? Vele abafazi banjalo ngasuka endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Akulalutho olwenziwa i-government, akulalutho olwenziwa yiphi yena into ayibona i-right eZimbabwe? Uzositshela ngomntwana kuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe e-America ufunani umntwanakhe khonake? Angabo sijwayela kubi loo mama lo. Asifuni ukudlala thina elizwe, anti usadlala yena. Unjalo ingakho asuka ku-MDC kathi ezomzozokuthiwa seku-MRP akazazi ukuthi ufunani elizwe. Usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatisha kabahoyo but ubhizi utshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thi.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabe linjalo ukuphila abasakazi kanye nabalaleli ngezindawo ngezindawo lapho abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu-PF ukuthi nanzo-ke gawule Joseph Chuma lapho elikhona nabomama lobo bekhuluma kuthange lana ethi bheka i-Big Bridge bheka imigwaqo. Kodwa ngithi masilalela i-news lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzowalinganisa wathi nga useHarare ungathi uya kwelinye ilizwe, ma useefolosi uya kwelinye njalo. So bantu bezanu-PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini-ke khona lapho bogawule? Sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lilelisemba phansi lithi konke ku-right. So lithini-ke manje manje mase kuvela le documentary Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endibaphuma kanye khona ezandleni zezanupf lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nazo izanupf sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanupf senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanupf akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanupf ngiyabonga
zihlobo zami ze-Studio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazo unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantu ngamilingomo nabanye abasakazi nje ezimbabwe lapha thembe ujehova kunzima
linjani linjani Studio 7 abalaleli bonke endani ezijenele khulumani lapha sekhesi emadopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadisk kambe bantu bebemathebeleleni kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sisebenzela izalo
salibonani kustudio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi kustudio 7 umsakazo wenu osethulela izindaba mina ngingena lapha kustudio 7 ngiyadinga studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngamalethi 80s kusiya ku-90 endaweni zejocholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezibongo umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejotsholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala libizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kwakuthiwa ngumgelandevu abantu laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-0776195288 kumbe bangene kuWhatsApp ku-0775654983 siyabadinga studio 7 okhulumayo babumangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama yendlovu
nazo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nazo izinto okumele kukhulunywe ngazo indawo yakithi laphana khumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi ngempela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabajela futhi ngenye into sekukhona omunye othi understand ukuthi khona omunye owakhe into osebenza kuthi awumanje kodwa akasifani nani ngimtshela ngithi leya system i-system esezweni lethu inzima ka bakhona ngempela abantu bakithi abasebenzayo laphana abaqashiwe bakhona abasebenza ngabaqashiwe kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amandala bevukela khona bejikisa emnyango ufike utshele ukuthi awufake isemfoni ufuneka isamfoni ufike utshethi awufakele lokhu nalokhu nao into nje ezingenamkhodo ngicabanga ababejikile laphana ngababona siyemajiji la madoda amabili ade siyemajiji ajikisele isifoni kwathiwa isifoni asifakile liseni izulu kunzima baqinisele yizi zinto esikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi uma kuza into kuthiwe nole lokhunjeni i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikiswa ngempela abantu bakithi lapho-ke baqinisele ungabona ngisekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasuke usuku lokuqala ukuthi dala sijika fuke kuthiwe isifoni asifakile jikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhondo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulo sifazane oleminyaka engamachumi amabili last year kwalombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zama-chocolate ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugqobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza ukwenzela ukuthi i-Afrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise-Afrika vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokrasi, bazokhuluma ngani. I-democracy ku-America itsho ukuthi i-Afrika kufuze i-continue ihambisa ama raw materials to America, ihambisa yonke into to America. Yidemocracy. Idemocracy icho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe leland. Yikho nje bafaka ama sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafika eZimbabwe, not because of i-democracy, but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Afrika ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kunengi yini eleZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi wathathwa, uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana, unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekheleza, mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZANU-PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho? Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo, abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.